Sika disenda baku VOA Ndebele. Ivuka njani mthwazo omuhle salamukela kumsazo weStudio 7 namhlanje ngolwesithathu mhla zilitshumi lane kuNcwabakazi 2019. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, ibandla le-MDC lithi kalibuyeli emuva ngokuthengisela emgwaqweni loba nje kulabasekela ibandla le-ZANU-PF abathi akumelanga kwenzakale kunoko.
Njengenhlanganiso ye-MDC sizimisele ngokutshengisela kwethu, sizaqhubekela phambili ngamalungiselelo. Ngolwesihlanu sizabe sitshengisela eHarare.
Abakubandla le-ZANU-PF bathi ibandla le-MDC lichitha isikhathi ngalokhu. Kuthoniswa abantu bokuza ababothwe eGoli kule South Africa ngeviki ephelileyo.
Sina singabantu bala eMzansi, mina nabantu bakithi asijabulanga ngalo hlobo ugovernment uhulumeni wa-approacha this situation ngakhona.
Lingakhuthwa ngezemiculo lokunye okufanayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Ibandla le-MDC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi amalungiselelo okutshengisela emgwaqweni asekuzinga eliphezulu. Isikhulumeli sebandla leli umnumzana Daniel Molokele uthi bakhangelele ukuthi abantu abaningi bazangena emgwaqweni eHarare bekhonona ngesimo esibi somnotho. UMolokele uthi inkokheli yebandla leli izabe ikhona ekutshengiseleni lokhu loba ibandla le-ZANU-PF kanye labanye abaphathi intambo bakahulumende besithi kumele kumiswe lokhu. UMolokele uthi kuningi sibili abazakwenza ngalelo langa njalo kuzavikelwa abantu.
Njengenhlanganiso ye-MDC sizimisele ngokutshengisela kwethu, sizaqhubekela phambili ngamalungiselelo. Ngolwesihlanu sizabe sitshengisela eHarare, asibuyeli emuva, siqhubekela phambili. Sizaqala ngokutshengisela eHarare ngolwesihlanu, kodwa kulezinye inhlelo ezizalandela ezokutshengisela kwami kwezinye izigaba zeZimbabwe kumbe amanye amadolobha esizwe, kodwa ngolwesihlanu iHarare kuphela.
Inkokheli yebandla le-MDC izabe ikhona yini yonke?
Inkokheli zonke zenhlanganiso yethu mbibandla le-MDC ziyobe zikhona, akule yabesele. Zonke inkokheli from national to provincial to district to ward level, branch level ziyabe zikhona. Siyabe sitshengisela simanyene sindawonye.
Amalunga ebandla le-MDC azavimba njani ukuthi kungabi lodlakela kulokhu elabe likwenza?
Sizame ngendlela zonke ukuthi kungabi lodlakela umbudlame. Mhla sitshengisela ngolwesihlanu, silama marshals esiwathwenileyo azabe ncedisa ukuthini kube lokuthula. Sikhuthaza njalo bonke abantu ababe bematsha ukuthini basebenzise ama-cellphone abo ukuthatha ama-video mba ama-photos mabe ngabona umuntu ozama ukwenza udlakela. Njalo sidinga ama-special cameras esiyapha amanye ama-marshals ukuthi bathathe ama-video. So sizo make sure ukuthini akula muntu oyenza udlakela mbudlame.
Umnumzana Daniel Molokele isikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. Kodwa ke umnumzana Dingumuzi Phuthi webandla le-ZANU-PF uthi akukhanyi ukuthi ibandla le-MDC lizamani.
Bathi batshengiselani shu. Abantu abavume ukuthi sesadlula kuma-election, abavume ukuthi siyakha ilizwe kule transitional plan ekhona esiyisebenzisayo, abavume ukuthi umango esiphezu kwawo kawuthathi 1 year, at most ungathatha 5 years kuyabe kungathi kunganelo, kodwa kumele uthathe a bit of some time ngoba ziningi izinto ezidinga ukulungisiswa. Athi ukutshengisela khona kuza kwenzani ngaphandle kokubhidliza intumba le-complex, lokubhidliza izitolo zabantu, lokubophisa abantwana babanye abafazi abanjengomama mimi engimkhangeleyo ezihambela egumeni lakhe njengoba ngisekhaya kandikithi. Abantu kabafunde ukuthi ukusebenza nzima lokumanyana lokuthandana lokuthanda ilizwe yikho okwakhayo. Konoko ukuthi sizabe silokhu sisenza lokhu nalokhu kuzasihlekisa ngamanye amazwe. Ngikhuluma kanje sobe siseRwanda. IRwanda lilizwe elafunda ukuthuthuka ngenxa yobunzima abahlangana labo ngenxa yenzondano babulalana over 1 million people in 3 months. thina sehluleka ukufunda izifundo zonke esahlangana lazo from 1980. Siloku siqedwa ngabantu nje siba nabantu abathi banganikwa ischolarship bayefunde eRhodes abuye sehumana ngenikwa imali bebese sebetengisele ngithi abantwana bezimbabwe kabayekele khonoko
kodwa
uthi sibe ne-engagement namanye amazwe thina sifuna ukuthi Britain, America, France, China, Germany, Russia, whoever it is, basikhangela ukuthi sizama ukwenzana. Afake umbono wakhe naye. Xa befuna ukuzokwenza amabhizinisi, kababuye bezo-trade ahleli lathi sisukeni kulokhwana okuthiwa yi-isolation ukuthi sibe lizwe liyisihlenge.
Kodwa abantu bakhala ngendlala futhi. Abantu bakhala ngendlala bababhuti. Bathi heyi akusathengi izinto. Bathi vele
phela. Indlala ikhona gives, indlala ikhona sibili. Indlala ikhona sibili abantu bakithi, mina ngiyahamba umango wakithi wonke lo. Indlala ikhona lokho kuthiwa yi-climate change. I-climate change iyadala i-drought, iyadala isomiso. Isomiso kasidalwanga ngumnangagwa, kasidalwanga nguthamisa.
Emadolobheni-ke, emadolobheni-ke.
Uthamisa kasozathi isomiso ngesakhe ngoba sizamenzela ngcono ukuthi abuze. Umnangagwa kasozagconwe ukuthi nguye oletha isomiso. Asilweni lobuyanga. Ngendlala sibambene njengamaZimbabwe.
Bababhuti, abanye bakhala ngokuthi emadolobheni. Bathi emadolobheni akula msebenzi.
Kuleqiniso ukuthi kabala msebenzi. Ngenxa yokuthi kathesi silama industry amaningi avalayo. La uyakwazi gifts kobulawa kwakuthiwa kuzokubona ukuthi ziyathunqa. Yes. Kusathiwa konke ukuthi ziyathunqa kwamfana kwakuthiwa konke ukuthi ziyathunqa ngenxa yemphongolelane yezesa. Kunye leminye imisebenzi eyayisenziwa ngamafekitali ngapha kubo-Belmont labo Stonegrove. Kodwa ke as industrial hub iBulawayo uzananzela ukuthi kwadeda lokhu ngenxa yezinto ezenzakala ngesikhathi sazabo-1990-2000. Kodwa okunye kasivumeni ukuthi sasalela kutechnology silokhu sithembe ukuthi thina sasivele sile mitshina lamafekthayo. Kasivumeni ukuthi itechnology sitshintshile sithathene okwamanye amazwe okungasenza sisebenze nzima sivuse omelini.
Umnumzana Dingumuzi Phuthi lilunga ledale lepalamente njalo ubandla leZANU-PF sixoxe laye esePlumtree. Abantu bokuza ababotshwe ngeviki ephelileyo abacatshangelwa ukuthi bangena kwele South Africa okungekho emthethweni bamiswa emthethwandaba. UBenedict Nhlapo usethulela lolu daba.
Laba ngabakwamanye amazwe abebetshengisela phandle komthethwandaba kamantshi eJohannesburg ngesikhathi kuthonisiswa labo ababesetheswa icala lokungena elizweni kungelamvumo. Phakathi emthethwandaba abakwamanye amazwe laba iningi labo obengabeZimbabwe leMozambique bebebukeka bethukile kakhulu njalo behlukumezekile. Labo okutholakale ukuthi abalazo incwadi zokuba selizweni ngokusemthethweni bahle basiwa elindela lapho abazasuka khona sebephindiselwa ekhaya. Kodwa-ke abebetshengisela phandle kwedale bebezonde beganonwabo. Lokhu kube ngemva kokuba umthuthisi evumile ukuthi ababotshiweyo abanye bebelazo incwadi zokuba selizweni kodwa balokhu bevalelwe ngoba amapholisa abelokhu esazihlolisisa. Bebetshaya phansi ngentonga besithi ukubotshwa kwabantu bokuza laba bekuyinzondo nje etshengiswa ngurhulumente. Umnumzana Teenage Gumbe oyebandla laseSouth Africa lezombusazwe elilwela abakwamanye amazwe ele African Civil Revolutionary Movement ACRM uthi kuyayangisa ukuthi uhulumende usevala kwehluleka kwakhe ngokubopha abakwamanye amazwe mahlayana.
Thina singabantu bala eMzansi, mina nabantu bakithi asijabulanga ngalo hlobo ugovernment uhulumeni wa-approacha this situation ngakhona. I-government igangile this time, ayenzanga into e-right kubantu bakithi. Thina silwa ne-Africa, simele Africa yonke.
Isenzo sokubotshwa kwabakwamanye amazwe lesi kungathi sesihlobise ubudlelwano bezizalwane zakwele South Africa lezakwamanye amazwe. Inhlanganiso yezifundi kwele Nigeria kubikwa isethusela ngokuthi izakwenza okufanayo kuzizalwane zakwele South Africa lamankampani azo aseNigeria. Lokhu sekwenze umphathintambo ubona ubudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe unkosikazi naLady Pando aphawule sithi ngeke kuvunyelwe abakwamanye amazwe bezotshaya amapholisa eMzansi.
Cannot behave in that way toward a police service Nike wenze njalo emapholiseni. Amapholisa alomlando ukugcina umthetho. Leyo yinto okufuze ihlonishwe yiloba ngubani oselizweni.
Who is resident in our country.
Abasemazweni labo bathi bafuna uhulumende be-Africa bakhulumisane nomongameli Cyril Ramaphosa ngalolu cuku olwenziwa kuzalwane zakwamanye amazwe. Melesulo 7, Johannesburg, South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Sizokangela ke okwethulwa ngamaphepha ndaba atshiyeneyo lemisakazo ngokwenzakala kweZimbabwe. Iphephandaba leZim Live libika ukuthi uSada Popovic odabuka kweSerbia nguye okuthiwa nguhulumende ufuna ukuncedisa ibandla leMDC ukuthi litshengisele emgwaqweni ukwenzela ukuthi lisuse umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe embusweni. UPopovic wancedisa ukususa esikhundleni uSlobodan Milosevic njalo lokususa abanye uhulumende kulokhu kwakubizwa ngokuthi yi-Arab Spring. Kubekwa ukuthi uPopovic ubekobulawayo usanda kulolonga abadabuka kweZimbabwe ngokutshengisela emgwaqweni. Abanye abafundisa amacebo atshiyeneyo kwele Maldivis bafika ekhaya babotshwa besethiswa amacala ukuzama ugenqula uhulumende kaMnangagwa. Iphephandaba leHerald libika ukuthi ilizwe leZimbabwe lisebenzisa izigidi ezingamakhulu amane 400 million ngomnyaka ukuhlawula imali yabantu abahlala elizweni abelatshwa kwamanye amazwe. Yebo, manje ke soke isikhathi senu ukuthi lisitshele ukuthi likubona njani okwenzakala kuleZimbabwe lingakhohlwa ukuthi kumele lenzeni, kumele lifitizele konkana kwisibhono kuWhatsApp kunombolo ethi libe selidumeza umlayezelo wenu kunombolo ethi 012-462-465-0318. Ake sizwe ukuthi abanye bathini.
Sawubonani basakazi Studio 7, njinjani Hlobo zami? Hayi, siyalizwa Hlobo. Umsebenzi liyawenza phambili ngomsebenzi. Bantwana benhlabathi yeZimbabwe. Siyalibonga kakhulu, hayi khona mtitana. Siyezwa konke, silalele ngelanga ngelanga. Siyabe silani, indlebe zithile. Ye, hayi kuhle, mina ngumama wenu bantwa bami. Ngithe ngilibingelele, ngithi phambili ngomsebenzi. Jamisa tepe.
Usenhlizweni yethu ilokho esihlangana ngakho, esikhulumisana ngakho esigabeni sethu seChisuma lapho okunamajaha amabili akonkomo awele emfuleni uZambezi. Yipho okusikhathaza kakhulu njengesigaba. Esigabeni nje siphakathi kosizi, siyabadinga laba bantu asesimtholile ngomncinyane, simthole nje namhlanje usexpen ubhudi wakhe ngengathi umfowabo akasikamtholi. Ngakho ikho usenhlizweni yethu kade sikho kusikhathaza kakhulu ukuthi siphakathi kokudinga, siphakathi kosizi njengesigaba, siphakathi kosizi njengemuli, siphakathi kosizi njengobukhokheli, siphakathi kosizi njengabantu nje esigabeni. Ukuthi ngabe inkosi yangenela omunye lo esingakamtholiyo atholakale.
Liyavuka balaleni nabasakazi, hayi thina siyavuka. Ye, hayi ilanga lona lifikile sibili ngoba ilanga liyafika, kodwa akusebenzi njengokwenzakala ngoba abalweli bembi ayisiko ukuthi ngabasephalamende kuphela. Bonke abalweli benkululeko balwelikiswe, labaphandle abahlala emakhaya bazi ngabalweli benkululeko, bazi sebephiwe inhlonipho. Inhlonipho ayikhangeli laba bale mali, sekungathi kukhangelwa bale mali eningi yibokuthiwa nayiba okuzuzelela ngamakhawa, akufuni ukukwenzalo.
Nangumayikeli, into enginyanzeleleyo sapho lweZimbabwe nokuthi asiyabuke sitshayinja sisho mjini. Ukubusa kwaba uMnangagwa lo asombuso omnandi. ngoba yena ebezibona ayibazi kakhulu uyasitrethena ebesibona esitrethena ebesesithi ku-right elizweni ngoba we never salute umuntu okutrethenayo as uyamhlonipha yabo simesaba when nganto uyafuna ukuthi ihlonitshwe nganto uyalungisa into ezenza zibe normal ehlonipha amalungelo abantu enzethi labantu bemhlonipha.
Yebo, sanibonani, linjani basakazi abahle. Mina ngowami umbono, ngokwami ukubona ngibona ngathi uhulumeni ayikho into angayenzela abalweli benkululeko ngoba vele akabathathi nje, akabathathele ikhanda, akabathathi serious. Sekhohliwe ukuthi yibo abakhulula ilizwe ukuthi khona manje bezibuse nje besenza yonke into abayenzayo kungenxa yabaleli benkululeko banabo abakhulula ilizwe. Bona sebethatha labo ababebulala abantu bebayenza abaleli benkululeko kanti labo kwakuyigebengu nje ezazidingwa ukuthi zizobulala abantu, zizoqeda abantu, zibulala umphakathi. So engikubonayo angiboni kukhona into angayibayenzela yona vele. Hhayi, ngabe wayebayenzela ngoba wayeyenzela kudala, kumanje nje angiboni ikhona into angabayenzela yona. Ekhohlwe nje abaleli benkululeko ukuthi khona into ebangayenzela nguhulumeni ezanuphela. Ngowami umbono ngibona nje abantu bengabe bezikhohlisa uma ngabe kukhona into abayibhekile. Izanuphefu nje abantu bahlukane nayo, ayikho into engayenzela abantu. Thina esikucelayo ukuthi khona ikakhulu ama-provinces zonke nje emathebeleleni besicela ukuthi into ezenzakala emabhoda konke kakhulu imali le iphuma emabhoda iningi kakhulu imali ephuma emabhoda kayisebenze endaweni kulaleyo bhoda khona.
Ye, siyabonga kakhulu-ke. Nxa lifisa ukuthi lisithumezele-ke imlayezelo yenu, hambani kuwhatsapp-ke litshaye-ke irekording yenu lingarekhoda-ke khonapho selisithumezela umlayezelo wenu kuwhatsapp unombolo ethi 01 202 465 0318. Okwamanje sike sikhangele okuhambelana lakwamanye amazwe ngamafishane. Uhulumende wakole Cameroon uthi uzatshenzisa intatshelo ezindaba kokubiwa ukuthi zisekela amalwecatsha kulelo lizwe. Ilizwe le-Uganda lithi kumele kuvinjwe okunye okwethulwa ebulenjini bokuxhumana okungani kukhuthaza ukuganga lezondo, kodwa bazi ngokwenzakalayo bathi uhulumende ulwisana lamabandla aphikisayo. Lonyaka kunanzwa usuku lwe-Heroes Day, abantu abaningi bekhonona ngokwenzakala elizweni njalo lokungathakazeleli okwenziwa ngabantu bakuviyo lezibra. Bathabile Masuku usethulela lolo daba.
Uzibuso weZimbabwe ubuye ngomnyaka ka-1980 ngemva kwempi yabalwa bekuviyo lebutho elezibra lelezandla. Izibra liviyo lebutho lebandla lezaphu, kuthi izandla liviyo lebutho lebandla lezaphu. Ngemva kwaleyo mpi, abalwa bekumacele womabili baphiwa imbadalo yokuba lisotsha kuleyo mpi njengendlela yokubahlonipha kanye lokuhlawula ukulahlekelwa abakwenzayo. Imbadalo leyo kwakuyimali kanye lamapulazi ayenikezwa abasindayo, abafelwakazi kanye lentandane ezatshiywa zingaselabazali. Kodwa imbadalo leyo kukhanya yatholwa kakhulu ngabeviyo lezandla ukwedlula abezipra. Lokhu kufakwazwa ngumnumzana Isaac Mabuka, omunye wabalwa impi yenkululeko ekuviyo lezipra.
Into esifanele siqakathekise ukuthi sifake abantu bonke abalwela ilizwe phambili, hatshi amabandla ayiwo abusayo kumbe alwele afuna ukubusa, irregardless ukuthi uvela kuyiphi inhlanganiso. Uhulumende uright ukuthi ayenze imihlangano yokuthi kuqakatheke ukuthi abantu balwele ilizwe, kodwa okungani kuba kubi ukuthi nxa sufika endaweni lezo ufica sekungani kuthiwa umhlangano wenhlanganiso yobusayo kuphela, sekucina usinda abanye abantu abavela kwamanye amabandla.
Umnumzana Moses Mzila olilunga lezipra njalo engumongameli we-ANSA uthi uZulu kumele akwazi ukuthi inzondo yavela ngaphi kanye lokubandlululwa.
Kuqakathekile ukuthi uZulu akwazi ukuthi umbutho wezipra yiwo owalwa wehlula amakhiwa kwabangela ukuthi kuyiwe kula Cancer House Conference okwaqala. Okwesibili, uZulu umele ukuthi akwazi ukuthi ubuqhawe bezipha bona lobu yibo obangela inzondo evela kuzana uPF ukuthi kusukela ngo-1980 ukuthi amabutho ezipha kusamela achabalaliswe bephathisana lamakhiwa. Kunamhlanje nje thina sikhala ngabafowethu abangamaqhawe abaletha inkululeko kodwa ababulawa yizana uPF befele emajele kusukela kuLookout Masuku kusehla kusiya phansi kubo Rick and File. Sibuhlungu ngendlela esaphathwa ngayo, ngendlela esiphathwa ngayo namhlanje ngokuhulumende wezana uPF ukuthi siyabandlulula singazathi ayisitha abantu abalwayo sethula isitha.
Umnumzana Marshall Ndlovu ongu-retired colonel uthi ilanga lamaqhawe litho abantu abazinikelayo ubuqhawe kungakhethi hlangothi.
Ilanga lamaqhawe kalitho ababhubhayo kuphela kodwa litho nabaphilayo abazinikelayo kule impi ukuze kubuye uzivuse weZimbabwe. Kungakhethi ubona uhlangothi luluphi kodwa into esuka ibembi ukuthi kulalabo kuthiwa badeclare ubuhero. Iqhawe liyananzelelwa ngoba vele ubenzile ngalokhu azinikela kukho. Kodwa ke nxa sokufika isikhathi sokusithi hatshi sokuthiwa sebedeclare, ngenye indlela yokwenza ukuthi kube khona ubandlululo bese kusithi laba abangavumelani ngomcabango lapho ebandla elibusayo bese kuthiwa ngasomaqhawe lanxa imisebenzi yabo ibafaka kulolo phawu, yikho ububi bakhona.
Umnumzana John Maluzu uthi abantu sebehlanganisa ilanga lamaqhawe balenze elabo.
Ukuthi abantu basuka besebedalutha ibala lokuthi Heroes Day basebenza isibaya personal belonging.
Osakhulayo umnumzana Lameki Ndiweni uthi uyise wayelilunga leZipra kodwa namanje imali abayitholi nxa beyilandela emahofisini batshelwa ukuthi iyabhadalwa kodwa abayitholi.
Ubaba wayelilunga leZipra elipheleleyo njalo amaphepha khona silawo alapha i-trainer esekho imabarracks eZambia. Isimangayo ukuthi wahamba walungisa amaphepha akhe kodwa lokho kusilindelela lamhlanje waze wabhubha silokhu esingatholi le nzuzo okufanele iphume ilande yena.
Umphathintambo wesabelo sakobulawayo uthi akulaqhawe elibandlululwayo kodwa abantu yibo nje asebekhohlile ukuthi amaqhawe amaningi awazange akholisa impilo zabo.
Abaningi sebekhohliwe ukuthi laba bantu balwile bakhulula abakholisi khonokho kukholiswa ngabanye abantu. But abantu sebekhohliwe to an extent ukuthi abanye abantu zwabesithi lathi sifuna ukuba le yethu impi. Sifuna ukuthi siphe kabantu ukuthi bantu hloniphani, nampa abantu abasenzela umsebenzi omuhle siyababonga.
Ukukhunjulwa kwamaqhawe kanye lokuhlonitshwa kwawo kuyindaba elokhe ilenkulumo ikakhulu mayelana lenhlawulo abayitholayo. Abanye abalwa impi yenkululeko bathola inhlawulo enkulu ukwedlula abanye kuthi abanye abafelwakazi lentandane lokhe besele egcekeni kungela obanakekelayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Yekwamanje-ke sesikhangele ukwenzakala kwele Melika. Amagqwetha amele izabelo ezilithumi kwele Melika athi azabambisana indlela yokuvimba urhulumente kamongameli Donald Trump oseguqule umthetho wokondla inyamazana lezinanakazana zasendle obizwa ngokuthi Endangered Species Act. Uhulumende kaTrump uthi useguqule ezinye iziqondiso zomthetho lo ovimba ukubulawa kwezinye inyamazana lenyoni lokuganyulwa kwezinye izihlahla. Uhulumende kaTrump uthi ekuguquleni umthetho lo bazavikela okunye kwalokhu obekungaphansi komthetho lo noma nje okunye kwakho kulakho kufinyelelwa nguZulu. Abakhangele ezemvelo bathi okwenziwa nguTrump labanye bakhe yikuzama ukusebenza labantu abagamula izihlahla zokwenza izindlu lokunye okunjengokucongolozela amafutha ezimota lamanye atshiyeneyo. Umthetho lo uvikela ukubulawa kwenyoni eziningi ezigoqela ingqungqulu lokunye okukhanya sokuphela ngokuya kwesikhathi kwele Melika. Ye, okwamanje-ke sesingena kwezomculo lamhla-ke siyothemba Maseko ocula ezokholo lwesiKristu.
bambu Jesu yenge lalikala Pesi ya na yeye Golgotha Bambambu Jesu yenge lalikala Pesi ya na yeye Golgotha
Salibona nlonke, injani Ikama nami nguthemba maseko lokuzalwa Ngizalwa ndawona ze Plumtree esigabeni sasempandeni esigodini sasemkhayeni ngizalwa ngukhothi Mahleko noqonda Phindlovu ngikhulela kwenale ndawo yasemkhayeni
baye ngosizi
igama legroupu kumthombo wegazi enesihloko esithi ziyamazimalusi ngiqale ukungena kule music industry ngo-2018 kube nzima kancane endleleni ebengihamba kuyo kodwa-ke ngamandla kankulunkulu namandla kajehova kufikile isikhathi sokuthi i-albhamu liphume noma liphume sekulate ekuqaleni kuka-2019 kodwa-ke ngilibiza ngokuthi ngelika-2018 vele albhamu yona leli kanti-ke ngibhekelela ukuthi ekupheleni komnyaka onalo u-2019 ngisapheka elinye CD elitsha njalo ngumthombo wegazi enesihloko esithi ilwa nesitha sami
yenge lalicala bese yana yeye Golgotha bambambu Jesu yenge lalicala bese yana yeye Golgotha baba nyama yenge zonke amakwala amkwele zima ilama yokipala Baye ngosizi bomama Maria bomama usuze matamanda kunale Baye ngosizi bomama Maria bomama usuze matamanda
Nyabonga idumisa futhi uNkulunkulu ukuthi angikeze amandla ngingapheli umoya ngingapheli amandla futhi ngiqhubeke ngayo le ngoma ngisiyaphambili ingoma elinazo leli album lengoma eziyi-14 eligoqela ingoma ezifana nezazingamachuma nethoba eligoqela ingoma ezamazumalusi eligoqela ingoma ezithi bambambu Jesu yena cala wayesentabeni ethi kubafundi esengihamba sala nishumayela ile ngoma ezinjalo nje zonke ziyi-12 ziyi-14 ngokuphelela kwazo kutsho ukuthi ngiyambonga uNkulunkulu futhi laphana uma ngikhumbula indlela engikhule ngayo le ndlela engiphile ngayo uma ngidlala le ngoma ethi bambambu Jesu ngenakucala isiyana yeGolgotha ngikhumbula indlela engikhule ngayo nendlela engiphile ngayo kube nzima kakhulu endleleni yokuphila engisafisa ukuthi uNkulunkulu anginikeze amandla abazali bami besaphila ngikwazi ukubadlisa ngikwazi ukuba isibonelo esihle kubo
yabona lathi lapha siyayidla sibili okumangalisayo sibona ukuthi abantu bathini kufacebook lapha-ke siyabona-ke kulo mnumzana ubranch mile kumalo futhi uvuka njani baba dube futhi sendikolite la uthi baba dube liphilile yi-9 philile bafowethu jason maphosa uthi mthombo sithembayo imlo khona khonapha mfowethu kuzobuya-ke ujamela uyaphinda futhi uyabhala khonapha usikhandazi uthi ulayo kayihlale phela phansi ngoba MDCA nezanu PF kuyahambelana nje lokhu kutshengisela ngokunye lokhu elikhuluma ngakho sikhumbuze umlalazi uthi ngikhona khonapha esitikini usandishayela umusic kancane isizwele ye ye singazi ukuthi nizwe njani-ke umculo lo singake hlukana ukuthi sikhangele bezikhokhela lamhlanje ibandla le-MDC lithi lizalitshengisela ngolwesihlanu loba-ke kulabantu abalethuselayo lami ngokho lapha sengilivalelisa yibe umthembo osithembayo ngisithi babhayi zimbabwe omuhle.